ukuthi uMandela uzabe minjani kuya ukuthi izinkulumo ezifetha lokho ziyabe ziphunyeleliswe kanjani ngoba phela ke bafanele ukukhangelwa ukuthi okudingakalayo kuyini njalo uhulumende ofunakalayo nguphi. Sibone ngani inkulumo kaPresident Chamisa leyi imelani lokuthi ngembala kokuthi atsho njalo usevele owatsho wathi kunendaba ezinhlanu ezimele zihlaziye zifundise ukwazela ukuthi lezi ziqhube phambili. Uhulumende lowo sebe uhulumende okhangelela ukuthi ulungiselwe ukuthi aphumelelise lezo ndaba ezingu-5 azithi zona yi-5-point plan ukwazela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ukuqalisa kakutsha.
Yiziphi lezo zinto ezinhlanu mhlawumbe ngathanda ukuchasisela abalaleli abangazaziyo?
Ezinhlanu lezi zithi uPresident Chamisa ukuthi kufanele kulungisiswe udaba lwesisekelo sombuso welizwe sisetshenzwe sibe ngendlela eqondileyo njalo kukhangela indaba yokhetho ukuthi isikhathi sokuxa kusenza ukhetho lusuka lube lukhetho olungathenjwa ngabantu njalo olulandelwa ikubhidlika kwe-economy kumbe singathi kwezomnotho welizwe. Sokukhangelwa indaba zama council kumbe sithi indawo ezizimele zodwa ukuthi kathi zisebenza njani ngaphansi kwesekelo sombuso welizwe esika 2013 bese ukhangela njalo ukuthi okuhluphayo kwi-economy ikuphi ngemva kwalokho sesikhangela ukudlisana okuphakathi kwelizwe leZimbabwe namanye amazwe omhlaba nje jikelele.
Kuhulumende elithi kumele aphathe okwesikhatshana lo yebo uyatsho ukubana kuyabe kuyakhulunyiswana kubonakala ukuthi ngubani omele abe kuwo lina le ngafuna ukuba kuwo yini lohulumende.
Okuqakathekileyo kuPresident Chamisa ukuthi izinto zilungele uZulu weZimbabwe. Ngakho ke impumela eyabe itholakale kukhetho xa ijekise ukuthi kufanele kube lo muntu osuka kubazidlali kaPresident Chamisa kumbe labantu khonokho ngibonakale kungaba into ezenzakala. Ngibona ngani akunangenye indlela esingathulisa ngawo kumbe esingaduduza ngayo umkhonomi ngaphandle kokuthi silethe ubukhokheli obuthembakalayo njalo obukhangelela ukuthi bungalungisa izinto ngokushesha. Obufana bukaPresident uNelson Chamisa.